Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umphathindaba kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ilizwe leZimbabwe selizaqalisa ukusebenzisa imali yamabond notes loba nje ingakavezelwa uZulu. Sizaqhubekela phambili lamhla ngodaba lwebandla leZANU-PF sihlolisisa okwenza walo kwezombusazwe lezomnotho welizwe. Uhulumende usedinga izigidi ezilijumi zamadola $10 million yokusungula uhlelo lwabasakhulayo olwe-National Youth Service. Lingakhuthwa njalo yingxoxo esizayenza lezizalwane zeZimbabwe ngokhetho lokudinga umongameli weMelika. Tiyani indlebe lezizwele, ukuzwa ikuncitshwa. Ku-Live Talk uhlelo The Connection, lamhla sihlolisisa okwenziwa nguhulumende odinga izigidi ezingamajumi amadola eMelika $10 million yohlelo lwabasakhulayo olwe-National Youth Service. Lithini ngalokhu ke zulukandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapha 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 low 15460 kilohertz shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp lakuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.